salamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 29 Mpalakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Ndiyabo the organization OBED was organizing the protest against the government. Because bona abakuthakazele whatever is happening in terms of education and salaries and so forth.
Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Obed Masaraure labanye bakhe abachayo kakubi babotshwa ngamapholisa eHarare bebesemthethwandaba lamhlanje. Abasakhulayo abavele endaweni ezehlukeneyo zelizwe baqinisa umkhankaso wabo wokukhuthazana ukumanyana edabeni lokwala kusetshenziswa njengezikhali zokuqhuba udlakela. Ukuqhubeka kokonakala komnotho welizwe sekubangele ukuthi izisebenzi zithembise ukuthi zingangena izitaladeni zitshengisele zisola indlela uhulumende abusa ngayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi basemaphandleni eRural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Obed Masaraure labanye bakhe bachaywe kakubi babotshwa ngamapholisa emzini wekuwadzana eHarare ngesonto basiwa emthethwandaba lamhlanje. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMasaraure obotshwe ndawonye loPride Mkono wake waba umkhokheli wenhlanganiso yezifundi yezinasu babikwa betholakale beqoqa ukutshengisela ukusola uhulumende ngendaba ezimbalwa ezigoqela ukungatholi kwababalisi iholo ngesikhathi, isimo somnotho elizweni lokunye, kwathiwa baqoqa umvukela. Mnumzana Melusi Siminde yisiphathamandla senhlanganiso yomanyano wenhlanganiso yabasakhulayo owe-Youth Advocacy for Reform and Democracy, YAD. Ekhuluma emele iYAD, uSimwinde usole kakhulu ukuhlukunyezwa kwabomasaraure abenhlanganiso ye-RTUZ elilunga lomanyano wabo weYAD.
On behalf of the organization, OBED was organizing the protest against the government. Because bona abakuthakazele whatever is happening in terms of education and salaries and so forth.
Ngemva kokubotshwa lokutshaywa kakubi izolo, omasaraure bamiswe phambi komthethandaba kamantshi bemelwe ngamagqwetha wenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights namhlanje, batshelwa ukuthi baze emthethandaba njalo mhla ka-14 lomhla ka-15 ngozibandlela ka-2016.
Kathesi sikhuluma nje amathisha bahole namuhla and imali kune-shortage, that is 40%. Sitshengisa ukuthi vele bona kababakhangele and singakhangela even ama-conditions ama-rural teachers. Singaya ezikolo ezinjengedinga, amathisha vele balala phansi, akula zindlu, balala ezindlini vele zotshani. So kutshengisa ukuthi konke lokhu ukuthi abantu bathengise ukuthi no, we are not yet barejustifikethi yabo kuthiwa bayabotshwa. So thina as an organization, lokhu kutshengisa ukuthi vele thina i-government esisebenzisa nalayo is illegal and it's not accepted.
Lesi senzo samapholisa sisolwe kakhulu zinhlanganiso zabasakhulayo, hatshi eyeyadi kuphela, kodwa zakhuthaza njalo umsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mpoko ukuthi angenele edabeni lokuncitshwa kwababalisi imali zabo zamabonus kanye lokuphuza ukuthola iholo labo abacine belinikwe lamhlanje, kodwa-ke likhitshwe imithelo ephezulu kakhulu ebekade bengayinakaneli ebeyithuse okwamagama. Ngimele iStudio 7. NgingoPraxedis Jeremiah ngiseWashington DC.
Siyabonga Praxedis. Kunjalo nje abenhlanganiso yabasakhulayo abavela endaweni ezehlukeneyo zelizwe okugoqela lasezigabeni zeMandebeleni abakade bebuthene eHarare sebeqinisa umkhankaso wabo wokukhuthazana ukumanyana endabeni lokwala ukusetshenziswa njengezikhali zokuqhuba udlakela kwezombusazwe. UPraxedis Jeremiah usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yomanyano we Youth Advocates for Reform and Democracy yathi bathi sebediniwe ngokusetshenziswa njengezikhali zokuqhuba udlakela ngabadala ikakhulu abasemabandleni ezombusazwe afana lezano PF, MDCT lamanye. Abayile yathi laba bathi bona kabasekeli ezombusazwe kodwa bamele indingeko zabasakhulayo lokuthi labo bakhethwe ezikhundleni zobukhokheli hashi kubizwa ukuzoba izikhali zokusetshenziswa kuphela nxa sokulodlakela. Umnumzana Phesweti Jena ngomunye wabasakhulayo abeyadi. UJena uchazisa ngendingeko zabo njengabasakhulayo.
Sinalathi abanye sangena kikho sisetshenziswa senza okunye. Olathi siyazibuza ukuthi ngawe sithelana isikhathi ngoba ama achievements akhona ama results akula ma results aphumayo onla abadala yoba benefitayo not us. So kathi sithi at least singabona singaphusha into yethu ama youth ku ease ukuthi a youth e understand i need yomunye umyouth than ukuthi ungatshela umdala into yabe ukukhangela vele uli junior kuye. They will not listen. So at least if we have youth leaders, I believe we can go somewhere.
Ebuzwa ukuthi kungani ngezikhathi eziningi abasakhulayo bengafuni ukuphatheka kwezombusazwe okunjengokubhalisa ukuvota lokuvota ngokwakho kukhetho. UJena uthi yiso esinye sezizathu asebebombe ngayo lumanyano ukuze bafundisane ngokuqakatheka kokubhalisa ukuvota.
Vele mbona i-opportunity vele esephumile leyo ukuba layered lay ngoba it's going to educate qhayisela kithi kuma provinces then sesenza ama district structures lapha lawo sawafundisa something siyaphansi kuma ward structures sawafundisa the importance of voting.
Umnumzana Melusi Siminde ngesinye njalo isiphatha amandla seyard la yugcizelele ukuthi lumanyano wabo kawukhangela ukuthi osakhulayo ngwaliphi ibandla lombusazwe ngoba kumbuthano abakade bekuwo bekulabezana uPF asebevuma ukuthi umumo kawulungelanga abasakhulayo lasebandleni labo.
Ndingakhangela even during 2009 to 2013 laphana ama-youth they learnt a lesson ukuthi even otswangira bethe beku-government they forgot about ama-issues abo ama-youth. So thina njengama-youth let's abandon this ama-pertinent issues ukuthi we are fighting ama-personalities. Why can't we fight ama-ideologies which are against us njengama-youth? So I think umoya lwana ka-1970s to come back to your question usuwa rejuvenated. I'm very happy umfana lwana obekhuluma is a ZANU-PF and they even support umgabe. But yena uyakhuluma ukuthi ama problems akhona for sure. Now ama politicians what they do by divert atina. Uyakhangela ukuthi baya fighter for simple issues. Even labana babe threaten ukuthi umjuru sifuna ukumchaya during that conference babengama youth. Kathesi even ugomwe is now nowhere. Sesikhangela lwana othiwa ngukunaka Jimmy Kunaka who they was leader of. He was even apologizing to Zimbabweans.
Abo manyano weyadi bathi sebezama ukuthi bavuselele umoya wedlabuzane kubontanga balamhlanje kusifiso sokulwela ukulungisisa osokuwonakele elizweni labo esinjengaleso esabakhona lapho abalwa impi yenkululeko ngeminyakeni yabo 1970 bazinikela impilo yabo kuyalwela ilizwe ukuba lisuke phansi kombuso wabancindezeli labahuquluzi benotho. Ngimele Studio 7 ngise Washington DC ngupraxitus Jeremiah.
Ukuqhubeka kokonakala komnotho elizwe sekubangele ukuthi izisebenzi zithembise ukuthi zingangena izitaladeni zitshengisela zisola indlela uhulumende abusa ngayo. Lokhu kwenzakala lanxa ngesikhathi esedluleyo ukutshengisela akuzake kwamukelwe ngabaningi okwenza kungaphathisi lutho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezomnotho umnumzana Sam Ncube owake waba isiphathamandla senhlanganiso elwela ukuthuthukisa kwabensundu i-AAG.
Ilohlupho olumangalisayo lilizwe elise-Southern Africa eselingenelwe uyanga olumangalisayo. Ubuyanga bubukhulu lenyaka buyabonakala ngoba abantu abangasasebenziyo kulelilizwe bayi-85%. yalitshengisa ubunyanga obumangalisayo ngoba kwamanye amazwe angumakhelwane e-Southern Africa anjengabomalawo zamozambique nabo-South Africa labonamibia babu-20 something percent yabantu abangasebenziyo ne-85% ihlekiseni futhi ubunyanga obumangalisayo olunye ihlupho selukekhona oluzadala kunzima obumangalisayo akusele akubanga izila likani idisembe yaphela elizini izulu yakandelilie akukalinywa inotho yamazwe anjengathi esathuthukayo iphakanyiswa yokuthi mina xa kungalinywanga lapho kuyakhula mkhosi ngamsola hhayi kuba nzima but okunye zifona lokhu kukhona ukuthi izinto ziye phansi kubangelwa yokuhlela nokugebenga okokuthatha imali omele ebantwini abaningi
manje ubona ungani kuyini okungenziwa ngesiphangiphangi ukuthi ilizwe lingaqhubeki lilokhu lisonakala kangaka?
Okungenziwa nami ngakutsho ngaphana kuqala abantu bephilwa izwane zezemba zezemba zezabantu babuyisani kakhulu ndaweni zabantu bengabani kakhulu ilizwe lelelemsiza kakhulu bami so khathezi nje ilizwe sesiyele phansi okungekho sifophana sithi laba ngakwane mhlangothi lawo ngoba likani sekumele senze into engazeliyenziwe ngathi asengenziwa ngamanzi babenziwa afundile izawo zamanzi afrika lethi sibuye ndawonye sikhohlwe nokuthi kuzikuthiisiqezi ngathi sikhulume nenotho ngoba inotho silimaza sonke sikhulumisane ngabona lokho sokusivelile sibe nalesi sitha esivunyanga esisivelile ngoba ngathi lokho sisethulene abanye besiyale abanye besiyale akunansibile esingayenza ngesilungu
kudaba lwalabo abafuna ukuzosungula amabhizimusi abavela kwamanye amazwe, ubona ungani kungenziwani kakhulu ngemithetho le abanye abantu abathi yiyo ebaxotshayo abafuna ukuzoyenza amabhizinisi?
Hayi, umthetho lo, umthetho lo abantu bawazawubale ngani umthetho lo ukhuluma ngezinto ezinjengamamayini okugedwayo ukhulume ngezinto ezifana nalezezinziwa phansi kodwa ntokakubabhizinisi kawungateli abantu ukuthi abantu into asebeyaziyo ezimbabwe bayazi izilizwele elathatha amapulazi abantu ngodlakela sosebebona ngazathi la kubhizinisi i-51.9% yona leyo imile irediteli kodwa izinumongamelo welizwe uyathi ukuthi khonakhona xa kuyukuthi ubuya mntu sinengene ematebsari ebuthengiseni kukho konke lokho ongasuke okugedwayo kuyadlulelana.
Lo-ke ngumnumzana Sam Ncube, ingcwethi kwezomnotho njalo wake waba isiphathamandla senhlanganiso elwela ukuthuthukisa kwabensundu i-Affirmative Action Group kumbe i-AAG. Sixoxela ecingweni ekobulawayo. Elingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sikhangela inhlupho ezibhekane labasakhulayo ikakhulu kuhlangothi lwezemfundo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
When we bow, silale ma. When we bow, silale ma. When we bow, silale ma.
Ukuhlelo lwamasiko lenhlala kahle kaZulu lamuhla ngabesilisa abakhonona ngokuthi bahlukuluzwa ngabesifazane ikakhulu labo abahlala labo ezindlini. Kulabe silisa abafika inkulungwane lamachumi amane 1414 ababikela umthethwandaba lonyaka ukuthi bahlukuluzwa ngamakhosi kabo zabo ezindlini. Kambe kwenzakalani ezindlini lapho abesilisa abathi bahlukuluzwa ngamakhosikazi? Ukuze sihlaziye lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxele unkosikazi Mphoseng Sibanda ohlala eNkayi lomnumzana Thandeko Zintimkandla ohlala eGwanda.
Ah, ngiyakuzwisisa baba kakhulu. uloko kukhona kuhlukuluzana ezimvini kubo baba labomama. Angisoli futhi ngoba lathi omama sikhona esinganelisi ukuzehlisa kubo baba. Ende kuqakathekile ukuthi singomama fanelise ukuthi siphile kuhle lapho umngethu nxa kukhona kusehlulayo siye emthethweni ukuze sincedise ngoba khona ukuthi siphilisane nzima akusiyonto enhle. Ekuqaleni sibili kudala besikujwayele kusenzakala kubomama besisizwa ubuhlungu ngakho kodwa athi sisokubuhlungu ngoba sikubona ingani sonke sesiphila impilo efana naye ukuthi siyahlukuluzana ezindlini labo baba labo bathwele nzima asiyonto enhle sibili mangamasi.
Baba Mkandla nathi udaba uyaluza lawo baba.
Hayi ngiyaluza sibili ngiyamuzwa lo mama ekhuluma ngivumelana laye kakhulu. Kahle ngiqale ngokuthi mina lanxa bekukhona izolo bekungavamanga njenganamhlanje ngobana njengoba esitsho umama indawo yakhe yayisaziwa lo baba laye esaziwa kungayisiko ukuthi ubaba wayenelungelo lokuhlukuza umama. Angithi vele lo lalowo mphakathi ulezilima zawo ngobana umuntu wesifazane esintwini ubeqakathekiswa kakhulu. Ubusuthola-ke ezinye izibhanxa yize ezazikholwa ukuthi umfazi uzwa ngokuthaywa njengomntwana lanxa kathesi kulezi nsuku labo abantwana vele kakusamelanga bathaywe. Awusoze kwehluleke ukuthi amadoda amaningi ayedinga ukuphephela esithethweni ngobana sebekhona omama abathi siyalingana nsense. Abanye-ke baze bathi mina ngcono, abanye-ke omama babasebenzi amadoda kasebenzi. Ziningi izinto ezigaba ikakhulu kule lizwe leZimbabwe kulezi nsuku. Abantu impilo zabo ziphambaniseke kakhulu ngomnotho lo omi kubi, le misebenzi engekho, lokukhankasela ukuthi amalungelo abantu bayalingana. Abanye basebebona engathi konke lokhu kutho ukuthi sekumele kudelelwane. Kuningi kakhulu njalo angimangali ukuthi amadoda la asegijimela emthethweni. Njalo ngiyabasekela ngobana udlame ludlame akukhathalekile ukuthi lwenziwe ngubani.
Nkosikazi Sibanda uyazizwela lawe. So khonapho-ke nxa amadoda asegijimela khona ngale emthethwandaba pho-ke imizi icine njani nxa kunjalo?
Imizi yethu kayisamhlanga nxa kungaleyo ndlela ngoba iyabe sizenga akusela thando phakathi kwendlu. Khona kasekahle kuqakathekileyo ukuthi loba kungaze kube kusebenza umama uba bengasebenzi into yonke liyitholayo liphakathi komthato ngeyeni lobabili. Ayisikho ukuthi wena ungahola njengomama kumele ukuthi imali le isetshenzwe yimi ngakwe ukuthi ngeqiniso ngeqiniso umuntu akho uyamthanda. Ebaluleke ngoba abangasebenziyo kodwa phela savumelana ngaleso sikhathi kwesinye isikhathi yena nguye wayisebenza izolo bekunika nawe futhi nxa usuthola njengomama zehlise kumkakho umhloniphe enjalo eyilokho ayikho khona ngoba kakusintando yakho yakhe kuyintando yomumo welizwe esikuwo yodala ukuthi obaba bangasebenzi ngoba imisebenzi vele kayikho yikho sokusidalela khonokho ukuthi sibe losipho olunjalo. Njalo okunye mina nginanzelelayo nangenkululweni ale ukuthi omama sithe sikhalaza ukuthi sinohlupho sezwakala ukuthi sinohlupho lokuhlukuluza ezindlini kodwa thina sibazange sibekwazi ukuthi sizibambe njani kubomkethu ukwenzela ukuthi i-society iqhubekele phambili sibe ngomama balesi sindo ngoba nakhona nxa baba sesiye emthethweni esisithi tshaywa yini mina ngedwa ngizwa kungilulaza ukuthi ngiyabangasela sithunzi kodwa kuqakathekile ukuthi umuntu ubuntu bakhe akube khona azihloniphe eyilokho ayikho khona ngoba thina esintwini umuntu ongubabo uyahlonitshwa uzehlise ngitsho nebhayibhile esiyibalayo ithi bomama zehliseni kubomkeni.
Baba Mkandla, vala khonapho.
Ngivumelana laye kakhulu uNkosikazi Sibande lapho. Abantu babasuke bethathe le mikhuba yezizwe njengoba ngihlala ngisitsho umuntu azikhohlwe nje angakwazi ukuthi ungubani abe sebeuba yimpo nje ele simo somuntu kodwa ubuntu bungekho. Ivele indaba yemizi iyahluba la izolo indaba yemizi bithiba ibangehlulana bebabili laba bantu. Ithelwe emndenini kuqoqiswane kungela kuphakamiselana intonga.
Lo-ke bekungumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcweti kwezamasiko, obexoxa lo nkosikazi Mpokiseng Sibanda ongukhansila wenkayi. Bonke bebexoxa lo Kips Dube we-Studio
7.
Umnyaka ka-2015 ulethe iningi labantu ezitaladeni ukuzathengisa impahla etshiyeneyo lizama ukuziphilisa okulichiye ligijimisana lamakhansila athi akumelanga abantu bathengisele impahla yabo ezinkini yedolobho endaweni ezingalawulwanga njalo bengahlawulanga abathengisayo laba besithi indawo bazinikwa ikhansili azeneli. Okunenga sikuzeni kuNothando Sibanda isiphalo ludaba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Abadala bathi indlala idlisa amanyala bekubonile ukuthi odubekileyo uphathe ingqamu ngasebukhalini bayo kungela ukuthi angaphephelaphi. Le impilo yiyo esiphilwa liningi lezizalwane zakuleli eseziphila ngokuthengisa ezitaladeni iningi lingelamvumo yamakhansili okwenza kudlalwe umacatshelana njalo nje. Kukhanya lokhu kuza kuba yinsakavukela umchilo wesidwaba. Izakhamizi ezithengisayo zisithi phinde zisuke ezitaladeni. Nanku imisebenzi iyaqhubeka iphela, amakhansili lawo afana leyakobulawayo echaya phansi ngendololwane ethi akazukuvumela abantu bethengisa bengela mvumo njalo bethengisa endaweni ezingekho emthethweni. Lo nyaka bekuyingwelenja phakathi kwamakhansili labathengisayo, osakhulayo othengisayo umnumzana Emmanuel Mpofu athi kuzaqhubeka ngomnyaka ozayo ikhansili ize iguqule imithetho yayo yokubavalela ukuthengisa.
Awula muntu osebenza la kathesi. Abantu bonke bagcwele esitaladini. Vesithengisa khona abavele asuki futhi la. Noma bethela te sesibuyele emakethe sesiyawudesinye istaff sesizosetha la. And bengabuya futhi okwesi-2 sesixabana lawo.
Usekelwe ngomunye njalo othengisayo, unkosikazi Maria Mbiyabulawe, othi ngomnyaka ka-2016 uvele akanyikinyeki, uzimisele ukubhekana lamapholisa kamanisipala. Abawabiza ngokuthi ngomakhokhoba ngazi ukuthi impi yakhona izalanyulwa ngubani.
Isithi kanti uvele yasidathela istafu zethu vele singela ndawo yokuthi siyathengisela ngaphi. Nxa kungukuthi bayasinika indawo yokuthi siyathengisela vele asoze siyale. Bengasinika kuphela vele siyahamba kumbe besithi sibhadala ama-dollar siyavuma. Ama-industry avaliwe boba bavala msebenzi. Vele siyagcina abantwana lokuthengisa lapha. Bona babuya bezosithreathena lapha besitshaya besilimaza izandla. So bafuna ukuthi siphile ngani, siyenzeni, siye ngaphi.
Umeya wedolobho lakobulawayo, uKhansila Martin Moyo, uthi bayazwisisa ukuthi inotho yelizwe kayimanga ngendlela, kodwa kungumlandu wabo ukuthi balandele imithetho yedolobho esithi lingaba yini nxa wonke umuntu ozwa kusitsho engayekelwa esendlala impahla yakhe yiloba kungaphi aqale ukuthengisa. Udubo ikakhulu uthi yilaba abangalandeli imithetho abathengisela ezinqoleni lemakhadibhokisini bebhodabhoda bethathela labo abalamalayisensi okuthengisa ibhizimisi.
I-council yethu is a pro-poor council. Labo abangelamali kufanele begcinwe ukhansel. Ukhansel uzabagcina njani? Liyakhompleni ngoba lina lihlezi endaweni zenu elizibhadalelayo. Likhala nalaba abanye opirate la. Yini elithi protect us from ama-mobile what vendors.
Okhokhela inhlanganiso yabathengisayo kobulawayo, iZimbabwe Chamber of Informal Economy Association, unkosikazi Musa wenkosi Nyoni uthi abakukhwabithi ukuhlala ezitaladeni kodwa benziwa ngumumo welizwe lokwehluleka kukahulumende ukudala imisebenzi. Uthi umeya wedolobho kanye lekhansili yakhe bayalwazi uhlupho lwabo ngoba bahlezi bekhalaza bedinga ukwengezelelwa indawo zokuthengisela kungela obatshaya indiva.
Izindawo zokusebenzela azikho, azitholakali. Siyancenga ukuthi sizithole. Okunye okwakhathesi sibhadala $14 esilesikhalazo sokuthi yehliswe. Sesibhale sanje saphuma amathuthuva endlandleni. Saloba ipetition sincenga ukuthi i-weekend trading yetablo yehliswe from $23 to $12. Thina sizawuyanga njengamavendors.
Yisisana sana umtshado wezinja akwaziwa ukuthi iyozala nkomo ningaloludaba ngo-2016. izakhamizi lazo zilembono etshiyeneyo ngokuvunyelwa kwabantu ukuthengisa edolobheni. Abanye besithi kabayekelwe abantu baselele imuli zabo. Abanye kungabathi hayibo, liyaba lidolobho bani abantu behamba beseqana lempahla ethengiswayo kungathi akula mithetho elizweni. Lo nyaka umphathintambo ogatsha lwezemali wamisa ukuthengiswa kwempahla eyake yasebenza evela phandle kwelizwe endaweni ebese zisaziwa ngokuthi kusekhothama, kodwa iningi alikulandelanga lokhu. Abezombangazwe labo bavamile ukusebenzisa abantu lapho kuyiwa kukhetho kuthi wehlalani lithengise, kuthi soludlulile, kuthi wethuthani ngoba alilayo imvumo. Akwaziwa ukuthi ezombusazwe lezenotho ziliphatheleni ilizwe ngo-2016, kungakho akwaziwa lapho kuzawela induku lokuxakuxaku ngalokhu kucabana phakathi kwabathengisayo lalabo abaphethe imithetho ngomnyaka ka-2016. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunothando Sibanda.
Kwezemidlalo ke lamhlanje abalandeli beqembu leHighlanders baphuthe umnyaka bethokoza ngemva kokuba iqembu leli liphakamise inkezo ye-Easy Call, kodwa indlela elidlale ngayo kumidlalo ye-PSL ikhathaze abaningi. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanje.
Ekuqaleni komnyaka iqembu leHighlanders liqhatshiwe umqeqeshi uBongani Mafuku bathathe isikhundla ebesiphethwe nguMark Mathe ngemva kokuthiya umsebenzi kaKelvin Kaindu nyakenye. Umfoka Mafuthi embise ukuba iqembu lebhosu lizadleka nzima, kodwa kusamhambelanga njengokufisa kwakhe ngoba leli qembu lehluleke ukunqoba amaqembu abevele edlala kusigaba se-PSL benelisa ukukhulela amaqembu amancane avele kusigaba sika-Division 1. Iinduwo zeqembu leHighlanders bezingasizwe ezenkundleni kuphela ngoba like lathwala amagabha avuzayo selimangalelwe ngoye ngumdlali walo uMasimba Mambari, yena ebelimkweleta imali. Lenelisile iqembu leHighlanders ukunqabela ukuthathelwa impahla obese kumele ithengiswe ukuze ubhadalwe uMambari, kodwa isiphathamandla seBhoso uNdumiso Gumede ngaleso sikhathi uchaze udaba lukaMambari njengesibonelo sokuba kulabantu abaziphilisa ngokulwisana laleli qembu.
Mambari never came here to say madod sithi let's sit high, we can give you $200 every home game, let our right. Instead kulabantu abalanda yena njengoba usuchile ngala abula square it was chiya ngona ngale thina singakulwela ungakulwela because they have a share commission is called commission. If we get it let us use a sneaker pay.
Kuthe sekusele imidlalo yethu kwamunomunye ukuba imidlalo yeligi ifike komlindo yacina uMafula ahlekelwe ngumsebenzi, indawo yakhe yathathwa nguAmin Somapiri yena obesebenza ndawonye loCosmas Zulu. USomapiri uqhube kuhle kakhulu njengoba yenelise ukuqeda imidlalo ePSL iqembu leHighlanders likuzinga lesithupha engalaneni yemiklomelo, waphinda njalo waphakamisa inkezo ye-Easy Call Cup. Loba kunjalo inkokheli yeqembu leBhoso ithi uSomapiri loZulu kabasoze beqhubekele phambili beqeqetsha leli qembu, kodwa kuzaqhatshwa umqeqetshi omutsha ovela phetsheya kolwandle. Ekhuluma lentathelingo lwesine olwedlile uSomapiri uthe inkokheli yeqembu leHighlanders yayivele ingabaphanga lomsebenzi ngesihle.
Isituation esasisebenza kiyo zayenzima, izinto zonke lama-results afunika khonapho khonapho. Bayakwazi ukuthi thina abanye abantu abayisiya leHighlanders siyakhulumela eceleni. Mina nomntala vele umuntu odlisiya leHighlanders asibekela sibathathe. Siyadlisibashile vele umuntu odlisiya leHighlanders. So maybe they were trying to silence us with inqa ukuthi sihlule ngedinaniso lasinikisaleni ichaza.
UZulu yena uthi wemukela isicelo sokuba azophathisa iqembu leHighlanders ngoba efuna ukuletha injabulo kubalandeli beqembu, njalo lokhu wenelisile ukukufeza.
Mina ngikho lapha ukuthi ngidlalele ukuthi uCosmas Zulu ngoba ibizo leli lawazokuthi ngilapha ukuthi i-family yeHighlanders ithabe njengengakutsho ukuthi futhi iChristmas leyiphela besimayila.
Ukapteni weqembu leHighlanders uFelix Chindungwe naye ugcizelele ukuba uyathokoza ngoba abalandeli baleli qembu beqede umnyaka bethokoza ngemva kokuhlukumezeka phakathi komnyaka leli qembu liqhuba nzima kumidlalo yeligi.
Baba la masupported the last day todlala ibhola la besuke bejabule futhi cup kumnandi kufanele iChristmas present.
Lo nyaka njalo iqembu leHighlanders linelise ukuthola amabhasi amabili, eyinye kuyileyo ethengwe iqembu liphathiswa ngu-retired Colonel Chinga Dube, yikanti inye ivele kunhlanganiso yenyaratso. Umqeqeshi wokhangelelwe ukuphatha kuqembu leHighlanders ngomnyaka ozayo ngu-Errol Akbay, yena oyisizalwane selizwe leHolland, njalo-ke wafika wazokhulumisana lenkokheli yeqembu ensukwini ezedluleyo. ngimele Studio 7 ngobulawayo ngu-Joseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Selugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje, igama ngu-Chris Gande, lilale.